Zulukangaba sikhala labako Mtsekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile. Thina abesizwe Coalition for Change ubaba osichileyo ede simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama-1990s echallenge i-one party state esebenza lo baba uTekele lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili yiko namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna ukuba i-one ifuna ukuba i-multi party state. Sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kumi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba wemfa ngowethu sonke. Khalale ngokuthula, siyabonga.